ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 kuMfumfu 2021 uKids Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla leMGC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Kule viki sesibonile ukuthi sesiyaphambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani.
Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngo-2023.
Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentleman's agreement ukuthi babe la terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority, ngeyokuthi bakhiphe izandla.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungela nhlawulo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Kwathi bafika phose ikhulu 92 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo siwabulala abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye elizweni 4648 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi kulabedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 132,000 asebehlolwe kusukela ngaleso sikhathi batholakala belegciwane leCOVID-19. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezilikhulu lamajumi amabili 125,000. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezilikhulu lamajumi amabili 125,000. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula kancane izigidi ezintathu 3.2 million. Kuthi asebehlatshwe esibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million. Abantu abaningi eZimbabwe sebewazi umkhuhlane weCOVID-19. Ake sizwe uEzathisa Spanda exoxa lamanye amadoda amane eBhinga.
Corona ina zange ibe khona ngayo.
Asezwa ngayo la.
Akuna umuntu ofa ngayo.
Hayi,
zangisizwa. Lokhu kugula zangelizwe.
Asezwa nje ukugula isibhedlela khona lokuthi abanye bakhona
abantu. Esibhedlela seBhinga.
Hayi, Kariyam.
Oh, Kariyam. Kodwa zange likubone nje.
Hayi.
Vele loko twa mamask hayi zalelo
hayi
lapha kana mapolisa kuphela
ha mamask asifaka
ngiyafaka iwaya ngiyathi
ngiyachisa nje kodwa la 12 selahlatjwa
yeah
lahlatjwa injection ya I vaccine
yeah
okay amnandaba tonga le miti phela lo kana kubulala
ngathi wayo wazinga nje zvita okay anti ngathi watovela mulao
Lapha
nizwe intatheli zindaba ye Studio 7 uheza Jesus Fanda ekhoka labantu eBhinga uhlelo Zimbabwe Today asiphoqeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi le VOA Ndebele. Ibandla leMDC Alliance lithi eleZANU-PF liqhubekela phambili libavimba emaswingo lapho bafisa ukwenza khona imihlangano lozulu. Lithi kulabatsha abambalwa abathunjwe namuhla ngabacatshangelwa ukuba bakubandla leZANU-PF abencediswa ngabanye abadlelana lohulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Loku kwenzakale ngesikhathi lumemetheka odlakela emasingo lapho umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ebhodabhoda kulesisabelo ekhuluma noZulu. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yokuxhumana yeTwitter othi uthunjwe abanye babo egudu abatshaywe ngabacathengelwa ukuba ngabalandeli be-ZANU-PF lapho uChamisa akade lo mhlangano nezakhamizi. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Ponyati uthi akulambiko oveza ukuba kuthunjwe u-Arnold Batirayi lo-Admire Mfamba egudu. Kusanda kwenzakala phose okufanayo eNamwana Gold Point leBikita lapho uChamisa avinje khona ngabasekeli bebandla elibusayo. Omele ibandla leZANU-PF uMnumzana Patrick Shinamasa uvumile emhlanganweni ekhuluma lentatheli izindaba ukuba abasekeli bebandla elibusayo bavimbe uChamisa ukuba akhulume labo ngenxa yokuba ibandla leMDC Alliance bathi lalethela eZimbabwe izijezo zenotho. Ekhuluma ngesehlakalo esenzakele namhlanje umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Mafa uthe ibandla leZANU-PF liyesaba uChamisa ngoba uthandwa ngabantu.
We, the MDC Alliance and the Progressive World and Civic Society, we unreserve.
njenge-MDC Alliance siyasola okwenziwe yiZANU-PF labantu bayo babhidliza isisekelo ngokuqhubeka besenza udlakela esabelweni semashwingo.
Pertinent issues with the community.
UMafa uthi ibandla leZANU-PF kalisoze liphumelele kulokhu ngoba uZulu weZimbabwe uyamethemba uChamisa njalo nguye yedwa ozalungisa ukuhlupha abantu.
We are not surprised by this naked violation of the constitution.
Akusimangalisi lokhu abakwenzayo ngoba vele ngumkhuba weZANU-PF. Singakhumbula bake bazama ukubulala ubaba uNkomo ukukhethwa luka-1980 khonale eMaswingo.
Dr. Joshua Nkomo.
Kodwa uMnumzana Mabutho Moyo umsekeli wehlangothi lwabatsha olubona ngomsebenzi kubandla leZANU-PF uthi akunadlakela eZimbabwe.
Hayi vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindelwe ukuthi abantu beMDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa izizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingela ukuthula. Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele Zimbabwe kulobudlwangudlwangu.
Engcweti kwezombusazwe uNkosazana Patience Sibanda okunhlanganiswe yeZimbabwe Democracy Institute uthi eleZimbabwe seliphakathi kwesikhathi esinzima ngoba sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Already kule viki sesibonile ukuthi sisiya phambili kuzabe kumenjani. Singathi nje sisuka kuma-2018 election kwase wacaca ukuthi ama-political parties ayenza njani. iZANU-PF siyibona ngodlame.
Loba ebhekane nodlakela uChamisa uqhubekela phambili ngemihlangano yakhe emasingo lapho axoxa khona labantu ngokumele kwenziwe ngesikhathi sokhetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abalandela ezombusazwe bathi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 nxa efuna ukuthi kususwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bathi amabandla aphikisayo amaningi angeke asuse eleZANU-PF embusweni ewodwa, ngakho-ke kuqakathekile ukuba asebenze ndawonye. EMathibeleland kulenhlanganiso ebunjwayo ebizwa ngokuthi yi-Freedom Alliance efisa ukuba amabandla aphikisayo amanyane. Omunye wabamele inhlanganiso le uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi inhlanganiso le ihlose ukumanyanisa amabandla aphikisayo abehlanganiso ezizimeleyo labanye ukwenzela ukuba badonse ndawonye ngesikhathi sokhetho.
UZulu wakithi ke wavumelana mhlaka 9 kusiya kumhlaka 14 emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthiwa yi-Phutheho Convention ukuthi asihlanganeni sonke. Lubumbano lungajwayelekanga ngoba lubumbano oluthi oluhlonipha umuntu olulethwa ngabantu. Ukuthi ke ayisiso sikhathi sokuthi kuza kwenziwa ama political parties amasha, yikuthi wona lawa khona kawamanyane lezinye inhlanganiso loZulu kwenziwe into eyodwa. So leke kuthi isi yinkalakatha yomnakano wokuthi okuhlanganisa wonke umuntu wakithi.
Uthi okwamanje kukhanya amabandla aphikisayo efuna ukungena ezimele kukhetho oluzayo okungenza ukuba kube nzima ukunqoba ibandla leZANU-PF.
Amabandla akhona okwalesi sikhathi awatshengisi elomvamvithi elomdlandla wokuthi angakhulula abantu bakithi. Njengoba kuyiwa ku-election ukhetho luzayo, bachithekene bale, abanye bayakhamana bayadonsana babathelana inhlabathi emlonyeni, okutshengisa ukuthi vele kayikho into angayenza lawa mabandla ngaphandle kokuthi ke abambane. UZulu wakithi ke sithe nxa sixoxa wakhalela ukuthi ufuna ubambano kuphela, kukho okunye akufuna ukuthi uma kulomanyano kulobumbano, yikho uZulu ke akufunayo khonoko.
Unkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe ezimele uthi kumele amanyane amabandla aphikisayo ukuze kususwe elezi ZANU-PF embusweni.
Kuright ukuthi ama-political parties ahlangane. Ama-political parties angahlangana bayenze i-gentlemen's agreement ukuthi babele ama-terms and conditions. Into ababeyifuna, the first priority, ngeyokuthi bakhiphe izano. Then from there basebekwazi ukuthi izano nxa siphumile sebehamba ngendlela ade bevele bebuyele amaphathi nabo ngendlela ade kungama-structures angkhona. So it's the only, I think it's yinto e-right ukuthi sibili bayenze. Although i-MDC phela mbonani siwine about 5 times ama-elections, noma nje bengakwazi banikwa i-chance. So because of that, ama numbers lawana, ama elections lawana, they can be manipulated nxa ukuthi ama votes akhona echiyana kancane. So at least nxa ukuthi ama party wonke angahlangana abese siba against iZANU-PF, kwenza ukuthi ama numbers angkhona abengasakwaniseki ukuthi arigwe, vele babengasakwanisi ukuthi bawarike. So yinto eyenza ukuthi khona at least nga ukuthi ama parties ahlangana. Njalo inkokheli zama parties wonke bangahlangana bona ngokwabo ngobuningi babo, umuntu lo muntu le strength sakhe. So bengahlanganisa konke ama ideas abalawo bawafake phansi babe yimbumba. For instance, iMDC ingahlangana lemthwakazi, imthwakazi izatshela iMDC ukuthi kumele ukuthi emathebulelenzi ime njani.
Kuningi okufiswa ngabantu eZimbabwe, kodwa kukhanya engani amabandla aphikisayo afuna ukuzenzela santando ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council iqhuba uhlelo lokuhlola uZulu imvukuzane yebele kule viki kungelanhlawulo. Kusenjalo iKansili yakoBulawayo yemukela izipho zendawo zokuhlahlela izibi ezamabhini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe National Family Planning Council iqale umkhankaso wokuhlola imvukuzane yevele ngomvulo. Ikhangelelwe ukuba izaphetha uhlelo lolu kusasa koBulawayo esibhedlela sempilo kanye laphakathi kwedolobho eLister Clinic. Umkhankaso lo wenziwa kungelanhlawulo. Inhlanganiso le ithi iyahlola kuphela hathi ukwelapha abantu. Nxa umuntu engatholakala elemvukuzane, uphiwa incwadi elempumela yalokhu okumele ayinikeze izibhedlela ezelaphayo kumbe kunhlanganiso eziphathisa uZulu ekwamukeleni isimo sakhe. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa ngokujulileyo ngalokhu.
Silomkhankaso omkhulu kimhlaka 11 kusiya ku-15 lapho siyabe sihlola khona lokufundisa ngomkhuhlane wona lowe cancer of the breast kungelambadalo. Kube kanti ngokufanayo sixwayisa nge-cancer of the cervix, the cancer of the prostate. Silezinye inhlelo ezabe sizinikeza mahala, isana press injection, family planning, amaphilisi awe-secure anathwa ngomama abamunyisayo, i-loop liyabe lukuthola mahala, le mfundiso nje yonke le mibuzo elilayo, wozanini sizo kwaisana sindawonye.
UGwafa uthi inhlelo zabo lezi kazibangeli imvukuzane, ngakho ke uZulu kakhululeke azisebenzise.
Siyakwazi ukubana kunzima ukuthi abantu bamukele ukuthi balomkhuhlane onayo. Yikho umkhuhlane umemetheka, abantu bethatha isikhathi eside bengahlolwanga, abantu kabahlolwe masinya. So thina njengeZimbabwe National Family Planning Council, we do ama examinations, singahlola sesukurefer kuma organizations esebenza lawo abaza kusupporta.
Unkosikazi Ruth Zulu, umhlali wakoBulawayo wayo ohlolwe kungelanhlawulo empilo hospital, ujabule kakhulu esizwa ngohlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo.
IZimbabwe National Family Planning Council isisize kakhulu, senelisile sonke esingelamali ukuthi siyesizakala. sihlolwe.
Isihloko salonyaka sokunanza inyanga ye breast cancer month sithi Buddy Up to Beat Breast Cancer. Kusenjalo, ikansili yakoBulawayo namhla yamukele amagabha okulahlela izibi amabhimu. Unkosikazi Sibusiso Chuma obekhulumela iClean Box uthi inkampani yabo igxile kakhulu ngezokuhlanzeka, ngakho ke bakubone kufanele ukuthi bancedisane le City Council.
Sibone kumqoka ukuthi siphathelisane leBulawayo City Council ukuze sincedisane endabeni zokugcina iBulawayo yethu ihlanzekile.
Umnumzana Mlandu Ncube ongumsekeli kaSodolobho uthi abantu kumele bancedisane leCouncil ukwenzela ukuthi bagcine idolobho lihlanzekile.
Sithanda ukubonga abe Clean Box Zimbabwe ngokusipha amabhini okubana silahlele izibi, njalo siyathemba izakhamizi ezizasebenzisa indlela ephakemeyo. Sikhuthaza abaningi bonke abenza imisebenzi njengabe-clean box ukuthi kabasincedise njengedolobho, njalo sikhuthaza izakhamizi zethu ukuthi zithenge ama-product e-clean box.
Inhlanganiso ye-Clean Box isebenza ngezokuhlanzeka njalo isenza imithi yokuhlanza ezindlini kanye lemahofisini.
Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje uhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama. Sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 nokunye okubhekane labomama. Sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli uHulu Kenyatta ukwele Melika lapho akhulumisana khona nomongameli Joseph Biden ngobudlelwano belizwe leKenya lele Melika. Isikhulumeli sikaBiden sitshele intatheli zindaba eWhite House ukuthi uKenyatta uzakhulumisana nalo Biden ngezombusazwe lokunye. ITaliban ithi ilizwe leChina lifisa ukuvula amabhizimusi amaningi kulelo lizwe abiza amabhiliyoni ambalwa amadola. Ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uZabilo Mujahid uthi eChina lithi liza kwenza lokhu nxa kungeladlakela kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. URia William Nyuyada odabuka kwele South Sudan olwela ilungelo loluntu ngomunye wabathole isicoco esilohlonzi lonyaka ese-Amnesty International USA esiphiwa abalwela ilungelo loluntu. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi uyayuda usebenza kunhlanganiso ye-Crowned Women South Sudan. Imota yosaphethe isikhundla somqoqi wenhlelo zebandla le-MTC Alliance kuhlangothi lwabatsha uNumzana Lovejoy Chidengu ibikwa ijaywe yagqekezwa ngabaqotshengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF kogudu esigabeni seMaswingo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Lokhu kulandela ukutshaya kwezimota ezikhapha umkhokeli we-MTC Alliance kulesi sigaba. Udlakela lolu solutshiya abantu bezibuza ukuba kusiya kufika ukhetho ngomnyaka ka-2023 kuza kuba kunjani. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lolandela ezombusazwe uMnumzana Cassius Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Hayi kuzoba nzima baba kuthi kulolu khetho lelo ngoba makathi sisasalele nearly 2 years siye kuma elections soqala ukuba no-violence enjengaleyo kuthi ukuthi siyafaule sesikhathilesana kuzabe sokukubi kakhulu ngoba amabandla athi yesu ukuthi asimiselanga ukuba le-tolerance ukuthi abantu bakhetha abakufunayo bekhululekile. So amabandla afuna ukusebenzisa udlwangudlwabo kakhulu ibandla elibusayo. Singazi le bandla eliphisayo lona ngokwalo ngoba isikhathi singathi ibandla elibusayo kathike lalo eliphisayo alikho msulo la kakhulu kwezinye indawo. So kuzoba nzima ukuthi mase kukhetho zosondela zosuba seduza awonisebenza vota.
Ye Mnumzana Ngwenya, wena ubona njani ngasikhangele sokwenzakile?
Ya aphele kwakachesi nje angizwa abaningi besithi khona umkhankaso singasiqalisi, kodwa hhayi mina ngivumelani lakho ngoba yabuthi abantu be-Israel zimbawo zilokuhlupheka okuningi kakhulu. Abantu basabhizi besacabanga ngokwempilo bona ama-parties aphikisayo o-MDC laba lezi mali zakhona akula ibandla elibusayo kuyaxatshanwa phakathi kwezanu umnotho welizwe kawumanga kuhle. So yikho ngibona ngathi okwakhathesi nje abantu bengakhuluma nesaba kwakati lokhu nje kuyathengisela nje ukuthi yena akwabile ukuqhuba kwengqondo mayelana nezozo i-violence izakudlwana kodwa asikhethi ukuthi akwenzakala ngoba asikangeni.
Mnumzana Mpofu, ungasitshela wena ukuthi nxa ukhangele okwenzakeleyo i-violence esiqalisile ingayitshengisa na ukuthi ibandla le-ZANU PF lingaba liyethuka yini ukuthi linganqotshwa uphepha?
Ye, kungaba njalo baba, ngoba iqiniso ekuba ukuthi i-ZANU PF siyayazi isikhathi esiningi abalandela baye batholakala emaphandleni. So ma sebethola ibandla eliphikisayo, ibandla le-MDC selingena lapha abathembele khona bona baba lokwethuka okukhulu. So ma besethuka bazorejectha ngokwenza ukudlwangudlwangu, bazama ukuvalela ibandla leli le-MDC ukuthi lingayifiki ebantwini balo, ngoba bayazi ma i-MDC ingafika emakhaya abantu bemakhaya ma bengayithathi i-MDC bayivotele i-ZANU PF kuyabe kuphele ngayo ngoba yona igcile emakhaya. So i-ZANU PF they are trying to protect their territory but basebenzisa indlela engayisiyo, and they are not baconvince abantu basebenzisa udlame of which into embi kakhulu, kodwa kuyathengisa ukuthi kusiya phambili kuzoba nzima ukuthi i-MDC ikhampeni emakhaya.
Ye, mnumzana Ngwenya, ngibuye kuwe. Wena ngokubona kwakho kukhanya ungani ibandla le-ZANU PF lingethuka yini? Thina sibona ukubana ibandla le-MDC ayadonselana amacele i-MDC alliance le-MDCT okungenza ukuthi i-ZANU PF inqobe. Ukubona njani wena
phela? Phela siyazi ukuthi singaze sinanzelele ama-electoral management bodies kumbe ama-entities aqondane lokhetho ozek, singaze sinanzelele i-public media i-ZBC amakolotsha izinduna. Kube ngathi mina ukwethiwa kwe-ZANU PF kungaba kuluthande ngenxa yokuthi bona vele bayabaeintambo bayazikhona ukuthi singazisiye ekhethweni bayabakhitha izitelo zokhona ama-result. Ye, bengabe betlowa le-vot ama-wazi lapha amasevi bengabe betshengisela ukwethuka, kodwa bona sibile abaqondane lokhankaso o-president lama-structures e-ZANU PF vele bayazi balabana labothi wenga labosibanda lamapholisa basemhlubulweni wabo abatoze beyiqhuke kakhulu, kodwa ye bengathi bayacwayicwayisa kodwa kuthuka bethuka.
Ye, mnumzana Mpofu, wena ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho oluzayo lungahamba njani, ikakhulu ngazikhangele khonoku engikuthileyo phambilini ukuthi kukhanya ibandla eliphikisayo lona lidabuke phakathi?
Ye, amabandla a-MDC alokudonselana okukhulu phakathi kwawo, kodwa lokhana angiboni ukuthi kungatshintsha usekelo lukaChamisa analo ebantwini bakhe, ngoba iqiniso likhona ukuthi abantu lokhu sisuka kukhetho oludlulile luka-2018 ngendlela okwabhodwa ngayo nakanje basathembele kuye. So lokho kwenzakala kuma-MDC angeke kuphambanise kakhulu i-MDC enkulu i-MDC alliance, but athi ibandla likaChamisa ukhetho lungaqhutshwa ngendlela efaneleyo kungela kuhlotshela kwe-ZANU PF yilakho kunqoba.
Wena ke mnumzana Ngwenya, ubona kungenzakala yini ukuthi ibandla le-ZANU PF linqotshwe?
Awukathi madoda sesikhohliweni vele i-ZANU PF vele yenza inqobe i-MDC. Siyakwazi khona lokho konke. Okukhona ukuthi nxa amavoti sebaliwe izek uPhisila Zigumba uyasale phansi labantu be-ZANU PF sebeqoqa khona ukuqila. Esingakutsho ukuthi engxenye okwakhathesi njengoba ujaha lowo wakwafika eZambia watshelwa nje izindlela ezingasetshenziswa ukuthi bazimisise. Ngibona ngathi ngoba phela anje siyazi ukuthi ama-individual ama-polling station bebevisa nje ama-polling stations abaningi bebengayikhona. So ama-numbers akhona ayebe emaningi kuzahlupha ukuthi i-ZANU PF iqine, kodwa ukuqoba i-MDC alliance kayinqobi ngoba inqobile, iyabe inqoba ngoba i-ZANU PF iyabe ile nhloni beyisaba ukugqila.
Mnumzana Rejoice Ngwenya, incwadi ecubungula ezombusazwe bexoxa endawonye lolandela ezombusazwe, Mnumzana Cassius Mpofu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Australia lizaphathisa abohlobo lweRohingya kwele Bema labaphandle kwalelo lizwe ngemali edlula izigidi ezifika phose amakhulu amabili 180 million ukuphathisa udubo oluhlasele laba bantu kunye labantu ababaphathisayo abaselizweni elingumakhelwane ele Bangladesh. Ekupheleni kukampandula omela elemelika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield wethule lamazwi osokusenza ukuba elemelika libe liphathise abe Rohingya ngemali engamadola adlula ibhiliyoni elilodwa lengxenye $1.5 billion kusukela ngoncwabakazi womnyaka ka-2017 ngemva kokuba abesi Rohingya abafika phose isigidi 740,000 badinga ukuphephela edolobheni le-Cox Bazar e-Bangladesh kulandela umbhuqazwe lolunye udlame esigabeni se-Bema esithiwa Rakhine State. Lolu ncedo luzahlenga impilo zabantu, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Luzaphathisa ngokokuhlala, ukudla, amanzi okunatha, ezempilakahle lokubaduduza emoyeni wabo, i-psychological support ngesilungu. Luzaphathisa abeRohingya laba ngokuzilungiselela kungozi zemvelo lomkhuhlane we-COVID-19. Luzaphathisa ngokutholisa imfundo lokuhlomisa abantu beRohingya abaseBangladesh ngolwazi lokuzisebenza. U-ambassador Thomas Greenfield uncome uhulumende wele Bangladesh loZulu othethe inyathelo elikhulu lokuphathisa abantu laba. Uncedo lweMelika luzaphathisa njalo abantu abafika phose ingxenye yesigidi 472,000 abakwele Bangladesh. Kumbiko ophathelane lokwengezelelwa koncedo lolu, isikhulumeli sogatsha lwezenzakala ekhaya olwe-State Department, uMnumzana Ned Price, ugcizelele ukuqakatheka kokuzinikela kwamazwe wonke womhlaba ekuqedeni lolu daba. Laye uncome lohulumende wakwele Bangladesh ngenhliziyo enhle yabaphathisa abantu laba. Kodwa uncedo olunye njalo luyadingakala, kutsho uPrice. Siyakhuthaza abanye abatshali ukuthi baphathise ngenye njalo imali abantu besigaba seRakhine neziphepheli zeRohingya. UMnumzana Price ukufake sobala ukuthi labo abahluthuna umbuso kwele Bema ngombimbitho 2021 yibo abenza umbhuqazwe lobudlwangudlwangu kwabeRohingya leminye imihlobo labalenkolo ezehlukeneyo. Uhulumende webutho kumele acithwe, akhulule izibotshwa, abuyisele uhulumende wentando kaZulu njalo agcwalisise isivumelwano se-ASEAN's 5-point consensus, kutsho uPrice. Siyakhuthaza uhulumende wocuku ukuthi avumele ngokushesha ukuphiwa uncedo kulabo abaludingayo kunye nokuhanjiswa kwemithi ye-COVID-19.
Lo ngumbiko wethulwe nguhulumende wakwelemelika. Singakehlukani isihlobo, wothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abathathu eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabanye babo asebethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF. Abacubungula ezombusazwe bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuba amanyane ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ihlola abantu kobulawayo umkhuhlane wemvukuzane kungelamhlawulo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngeGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.